udaba luka Dennis Kwaya ayisilo daba lokuqala njalo akulanto emangalisayo ngalolu daba elokuthi kuthiwa kathesi sebebone ukuthi isikhathi sesiside ukuthi abelokhu ku-remand so sebemususile ngoba sonke siyazi ukuthi bakhona abanye abantu abahlezi ngasechikuribhi ngale abaselama 3 years 4 years belokhu beku-remand kodwa kungelalutho olwenziwayo lamacala abo okutshengisayo ukuthi hayi le yinkomo eqakathekileyo ongamelanga ivanje esesikhuluma ngaye ngoba masingakhohlwa ukuthi uDelish lo kade engavalelwanga but uve elethwa ezomiswa phambili komthethandaba esuka endlini yakhe okutshengisayo vele ukuthi hayi uhulumende lokuswela kwakhe ukuthi bengamethisa icala liphi vele kusegcekeni ukuthi hayi zinkomo zinye ezidla ndawonye
ukukhitshwa kwakhe kurimandi singathi kuveza yini ukuthi umsulwa kalacala amapholisa aphongumsukela nje
cha ngitsho ke onguwaya akakho umsulwa lapha amapholisa kamsukelanga kodwa i-evidensi yayikhona bangazikhethela nje ukuthi bayekele ukuyilandela njalo nokuyilandeliza ngoba babesisaba kumbe bekwazi ukuthi ungoya kathinteki kodwa sonke siyakwazi ukuthi hayi nguye esingamuthi ngesilungu uprotected ngoba kadli yedwa udlala abantu abadala so nxa umuntu esidlala abantu abadala hayi udaba lakhe luyahamba luye ekhothi kwemzuzwana embalwa lusuke lapha kube sekuthiwa hayi further remand out of custody hayi awuselacala hambe endlini yezihlalela sonke siyakwadloka ukuthi hayi akubotshwa muntu nje kodwa kuphongukhonkothwa nje kubangwa umsindo ophwela ababangelayo ukuthi sibekwazi ukuthi kulo muntu okuthiwa nguDelish balokhe bekurimandi balokhe nje besayalelwa ukuthi bakhululwe bazihambele endlini